Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukelayo emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 26 Mpalakazi 2022 ilanga le Boxing Day ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ilanga lekhisimusi elalonyaka belindikindiki ngenxa yokuvalwa kwamanzi lamandla kagetsi ngapha iningi lingasela msebenzi.
Vele, I don't agree with abantu abahamba beselebrate ngokuphuza utshwala. Uvele umuntu uyabe esiphuzela utshwala, but abesethatha ilanga le-Christmas alenza azathi utshwala ilanga lokuselebrate. How do you celebrate uJesu Kristu odadiwe?
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala emazweni zithi lanxa indingeko zokuthi zithakazelele ilanga lekhisimusi bezikhona, udubo ukuthi leli langa emazweni liduma.
Kuyilanga nje elihle elibusisekileyo kakhulu, kodwa lapha eMelika ilanga lelekhisimusi liba too commercialized.
Kambe ukuqhubeka esikhundleni okuza kwenziwa ngumongameli Cyril Ramaphosa kungaba kusitshoni kwizizalwane zeZimbabwe ezihlala kulelo lizwe?
Nxa ungakukhangela umphakathi uyaphikisana ukuthi uRamaphosa mhlawumbe wenza icala kumbe kenzanga icala kumbe inkantolo mbamba emsula ungazimbamba emsula.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Elalonyaka belindikindiki ngenxa yokuvalwa kwamanzi lamandla kagetsi ngapha iningi lingasela msebenzi. Lona leli langa selithathwa njengelanga lokujabula nje kuphela kungela kukhumbula uNkulunkulu lendodana yakhe uJesu Kristu. Okuningi asikuzweni kuThuso Khumalo esethulela lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Umyezwa sokukhala lezingoma emsakazweni lasezitolo ezithengisa kutshiyeneyo uhle wazi ukuthi ikhisimusi isifikile. Iningi lamaKrestu baluqakathekisa kakhulu lolu suku lwekhisimusi ngoba besithi lusuku lokuzalwa komsindisi uJesu Kristu. Umfundisi webandla lamaZayoni uBishop Louis Guduza uthi indlela eqodwe yokunanza leli langa ikungena emthandazweni abantu bekhonza bebonga isipho esinguJesu osindisayo.
Mina vele I don't agree with abantu abahamba besele beta ngokuphuza utshwala. Uvele umuntu uyabe esiphuzela utshwala, but abesethatha ilanga le-Christmas alenza azathi utshwala ilanga lokuselebrate. How do you celebrate uJesu Kristu odadiwe?
Kodwa-ke lolu suku alusathakazelelwa ngamaKristu kuphela, sekulikhefu elithakazelelwa umhlaba wonke jikelele. Kanti-ke ingoma zokuzithokozisa lamanzi amponjwana yikho okuhamba phambili ngaleli langa. Ingcitshi kwezomdaba uMnumzana Sidumo Nyandeni uthi kuleqiniso ukuthi kuzwekazi le-Afrika ilanga lekhisimusi lang ngena njengesiko lesiKristu, kodwa ke okhokho iningi labo abangekho esiKristwini badinga indlela zokulithakazelela lelanga.
Eminyakeni lapha nabo obukhulu bethu sebemukele ukuthi sekunekhisimusi, bebesenza amadili ebeutshwala kuhlatshwa inkomo kujatshulwe wenziwe yonke kuculwe yonke leyo nto kuculwe ingoma zesintu.
Kodwa kakhona amanye amaKristu angalinanziyo leli langa. Umvangeli ozibiza njengombhalo weBhayibhili uMduduzi Mgutshini uthi abukho ubufakazi bokuthi uJesu wazalwa aleli langa. Ngokutsho kwembali yaleli langa etholakala engwalweni ezilweni eziningi kugoqela logwalo lomthombo olwazi iBritannica umhlaka 25 Mpalakazi bekulilanga elithakazelelwa isizwe samaRoma endulo uJesu engakazalwa. Ngalesi sikhathi bebethakazelela ukubuya njalo kwelanga ngemva kobusika. Isikhathi ke lapho abebesenza khona amagigi kudliwa kunathwa lokuphanana izipho. Ngokutsho kwalo umthombo olwazi amaKristu aqale ukuthakazelela lelilanga njengelanga lokuzalwa kukaJesu ngenkuthazo yombusi wamaRoma uConstantine owenza lokhu ngemva kokuphenduka kwakhe esengumKristu. Umvangeli Mgutshini uthi ubufakazi obukhona yikuthi umhlaka 25 kwakulusuku lokuthakazelela ilanga okwakungesinye sezithixo zabesizwe samaRoma endulo.
Ungakhangela kahle indaba le yekhisimusi, abakholwayo labangakholwayo bayaluthokozela lolusuku, kumbe ngithi bayaluselebrate usuku lwekhisimusi, okuveza khona ukuthi indaba leyi isaseyimpica abadala, ngoba kumele kube lomehluko umuntu okholwayo lomuntu ongakholwayo ukuthi ulwemukela njani lolu suku lwekhisimusi. Xa ungathatha iBhayibheli lakho ulivule usukusela kuGenesis usiya kusambulo, ngeke uthole abantwana benkosi becelebrate lolu suku lwekhisimusi.
Iningi ngelithi okuqakathekileyo ngalolu suku yikuthi amakholwa labangakholwayo ikhefu lekhisimusi selibaphe ithuba lokuphumula, ukubona isihlobo labangane kanye lokuzijabulisa. Minister 7 Johannesburg kwele South Africa ngiyuthuso Khumalo.
Kubeka isikhundleni okuza kwenziwa ngumongameli Cyril Ramaphosa kungakusichoni kuzizalane zeZimbabwe ezihlala kulelo lizwe. Enye inkokheli kahulumende wele South Africa egoqela unkosazana Dlamini Zuma labanye abanqotshwa kukhetho olusanda kudlula babesekela uhlelo lokuthi izizalane zeZimbabwe ziphiwe ama-permits. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa, eyeZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Bongani Mkhwananzi, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Thina kithi njengeZimbabwe Community in South Africa, hayi kuyinto esizoyamukela, ngoba ukukhetha ukukhethwana kwabantu base South Africa kuyintando kaZulu wase South Africa, njengokubusa kwebandlalelo elibusayo namadelegate ngendlela abona ngayo umthungameli wabo ephethe ngayo. Kungakho thina sikwamukela njengoba nje kunjalo.
Manje ukukhethwa kuka Ramaphosa kuyatshengisa na ukubana amacala awetheswayo awalasisindo na?
Into esiyake sinanzelele thina ngeSouth Africa ukuthi kuyehlukaniswa izigaba zomthetho, ijudiciary, parliament neexecutive, ukuze kufike lapho ukuthi into ayidibaniswa, political affairs and legal affairs ziyehlukaniswa. So njengoba iANC yona yakhetha ukuthi akunga-adopta i-report ethi yena uRamaphosa mhlawumbe kungenzeka ukuthi wayese eqe imithetho, kusho ukuthi khona yikho lokhu iANC ekukhethayo, andiyakuzwisisa ukuthi umthelela wakho utshoni njengebandleli busayo, ngoba ukubusa kule mithelela ehlukeneyo, ngoba nakho futhi ukubusa akutsho ukuthi izinqumo zokwenziwa nje, kumele kukhangelwe izigaba eziningi zokubusa ukuthi kutshoni phambili.
Nxa ukhangele okwenzakalayo khona ngapho kwele South Africa, ungathini nxa uqathanisa lokwenzakala eZimbabwe emabandleni ikakhulu ibandla elibusayo? Kuyetshengisa yini ukuthi kulo mbuso okhululekileyo okantando kaZulu?
Khona kutshengisa khona ukuthi umbuso wentando kaZulu vele ukhona la South Africa, ngoba nxa ungakukhangela umphakathi uyaphikisana ukuthi uRamaphosa mhlawumbe wenza icala kumbe kenzanga icala, kumbe inkantolo zizombamba emsula kumbe zimbambe emsula, kumbe kusazophikiswana ephalamende, kumbe kuzokuphikiswana ephalamende, kumbe kuzosetshenziswa ipolitiki, kumbe kuzosetshenziswa ipolitiki ngodaba lwakhe. Kuyacaca nje ukuthi into yakho iqhutshwa
ngokuphikisana nje hayi ngezempi noma ukubulawa noma ukuboshwa kwabantu abantu bahambile bafika ku conference bakhetha lokho abokukhethayo bavumelana ukuthi umuntu lo nguye abazomvuma ukuthi abe ngumsekeli wabo bamsekele abe ngumphathi wabo so kuyatshengisa nje khona ukuthi iSouth Africa yona isebenzisa democracy ekubuseni ngoba noma bengazwani enkulumeni ethize noma bengazwani ngomuntu othize akukho kuba nodlame ngenxa yalokho kuba nje ukuthi into yakhona iphikiswana bahambe bayophikisana baqede baqhubeke ngemini ngokuphatha izwe lapho
umnumzana Bongani Mkhwananzi isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa eZimbabwe community in South Africa ubeqoxa ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa
lo ngumsakazo we Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e Voice of America ese Washington DC yabo
Kwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp Akoyo mama, duko kumi papa. We mama, senda seki siyo yami. Akoyo mama, duko kumi papa.
Studio 7, siyabingelela ku Studio 7 linjani? Sakazi bethu abahle. Hayi siyabonga ukuthulela inyuzi ezimnandi. Hayi akube sikuphawulayo silifisela iChristmas enhle kona ngapha emazweni.
Ngithanda ukubingelela ngilapha kokulawayo ngithanda ukubingelela abe Studio 7 onke labasakazi kuphela ngisithi Khisimusi enhle kini lonke ngathi lengaba lekhempe elihle siyabonga
njani kusithi seve phela ungoma leyi eyirumba ezwakala lapha bathi benkosi eRichard of Christ Garden mhla ka 23 kuDisemba 23 December ekuseni enyezimva sekuseni leyi kule rumba lapha mawecede ukukhomenta abantu lapha ye erumbi yanilimaza izibindi manjishaka kamani kamani phela nje noma ningangithumela inbox infuli khala infuli please ngiyayifuna le rumba le khala nje amakanindo lai oyikwasa kwasa ayiyatshaya le rumba le manje tshaya in short imali sibali nobuwa nobuvuka bonto nolona bolunga veliyo
abantu dala ben baleli zela Joseph Astuti 7 abantu kwanja kamana mu L2 le kumestavensa senkai hey hatina sisemazweni lapha sibalekela izwenda yithi kunzima kunzima hayi asicela isitunzele lizwe bakithi bantu sicela isitunzele lizwe
njani yazi malaka inkomo ukhuluma ingathi akusho umuntu wawomthwakazi akusho umuntu wesintwini kungathi abantu abanengi besona ngento enziwa ngukhulumende ubandlululo olukhono lwenziwa abantu besintwini wena ubone ngathi uright ngokuncoma lokho kwenziwa ngukhulumende kuzoliphelela kwelinye ilanga okungapheliyo kuyahlola lizohamba liyohlala nabo khonale empumalanga laba bantu laba abesishabini abantu bethu bafeyila ez izikolo wena uthuku right khona lokho emaphoda kuqhashwe abantu benjiphumalanga wena uthuku right khona lokho amafemu kobulawayo avalwa ahanjiswa khona lesozibele wena uthuku right khona lokho umgwaqo iqeda abantu bakithi ayilungiswa kodwa lempumalanga iyalungiswa wena uthuku right khona lokho iziphi izikole ezakhiwe eMadepeleland abangazitsho bathi bazakhile kodwa lempumalanga ziyakhiwa wena uthuku right khona lokho abantwana bethu bafundisa isishona into abangayaziyo emakliniki omama bethu babuzwa ngesishona into abangayaziyo wena uthuku right khona lokho zinuka amakhwapha malakhe inkomo kuzokuphelela kwelinye ilanga
ngabe ninjani emsakazweni basakazi nabalandeli baka Studio 7 mina ke ngizothanda ukubonga kakhulu inhlelo elisidlalela zona ikakhulu lo hlelo odlale ngeSunday uthandeko Zintimkandla esinikeza ilizwe elincane eliyakha kakhulu ekhuluma ngama birthday ukuthi wena since wazalwayo uletheni abantu bayajabula na ngokuthi waba ukhona emhlabeni eish bekungamazi amancane kakhulu but amazi akhayo amazi akhuliswayo bengithanda ukulibonga Studio 7 ngalokho and ngithanda ukulifisela iChristmas enhle sengani nomnyaka lozayo 2023 ngaba muhle kakhulu kulela lizwe laseZimbabwe ngiyabonga kakhulu umsakazi
Seven kini longa mashabizi kutivu nkomo longa nji longa kwe lelu spanglizu ya kala mendoku zeng safale lizu mali kati spanglizu wako ilu ele nito yekuta masu wakili afale lizu mali kuyen sakala senga khampe nga zanga kreti mada nsa kwa nisu ukhampa nga uki nji mali nse South Africa ya fisu kuzo kata panzi kato uya nifuna kuti ya zo kutu kutu wakoni kawa wako kufuni mali kwele spanglizu kini longa mashabizi zipra inke vye kawandu ingi vonu kutu kwa nkwi kwini ya lwe lani kutu wakandu wa defender I go to city city akuluma imali yethu bese ukuthiwa siyakhuluma ngezombanga zasikhuluma ngezombanga sikhuluma ngezimali esifanele isikole nje ngabanye abantu behola lokuyisicelo sabe sikhuluma kini sibangilizwe ngoba siyazi ubuso benyoka noyese ewaqala inampundu imaheba asuka lapho MTD so usigonga sikwazi ukuthi waqala ngabo waqale lokuzini MTD usigonga siyamazi kodwa ubuso benyoka waqala emaheba elokuzini emaheba sasuka lapha sala MTD so sonke siyacela kuto konke bantu bese ngikhuluma labafowethu laba abaneni baziyo umpisi uhayina acela hayina liyisekende imali yami yasivalwa ku 2010 still manje ngiyasokola ngiyacela kini lonke hayina no bomen waseplant uhayina ngazi ngowasekhesi nabanye labo maphosa ngiyacela kini lonke mahlaba lisekendeni ukuze lami imali yami itholakale lami ngifuna ukuthi lami ngidlelwe abantu bami selele zulwana sela bantu ngiyabonga
Jabulisa lokho kwenziwa abantu beplant hayi siyabonga jabulisa ngathi izindawo ngezindawo ngagcina ulimi lwazo luthi ngoba nje eZimbabwe akusishona nesindebelo akusemashona namandebelo ahlala lapho siyaziqhenya ngabantu beplant siyaziqhenya nabasegwanda nabafuna ulimi lwabo lube sezikolweni lungatshabalali aluhlale lukhona siyaludinga siyaludinga ulimi lwezakhamizi bezigcinela indawo zabo siyabonga
Studio Studio 7, Studio 7. Salibonani, ninjani, ai, tinasio pila mpela. Hula ntembi, wapila njana banyi bonke nje, bonke sabo za tuzonko nkomo. Okande, bonke, bonke, bonke nje, bonke mablas, bonke wachila njani, ai, tinasio pila. Ya siya pila mpela ae sikali zindavu zendilezi ilisipa zona sili da manga ni mafoni ilisipagile zona zimnandi ya ule nisuga ilisipagile mani ilisipagile zona nitola nimbali ya miotu ya mgari vili ibali sibili ino kumaru ibali ibali mpeli ngeni iwantini ngeni ae binti kemponi selapa ya uzala wabantu nabana ave kuluma Mr. Chris na ave kuluma uzaveti ee matebele lende ee zindela ziraiti ee watini wati yei wana manga lawa wandula vezano lawa wandula zano wala manga wala manga wala pijisi nito vayenza wako mbula lawa kukibile mfocholo yishu wapo ya pijisi vetipena wakwazi lawa wandula walunganga lawa walunganga katezi nga sikuma kanja so hamba mtuwa mungu nge roti uta matupos roti uta kusashaja buha uzubone kutu mkwa kunjani akula mkwa ku ima ya ama chacha usmiti se milili ili kinganga kwa siliche ya mile nlele amilili umila usela mwote sambayo aba mako tuta abantu bakona za ikuti nje kuti lati abantu zirongo kuti singazimpupu kuphela yatoya zigijima ngempupu udla kuphela udla into ehlupha ekela ngakhulumeka kunoba into emfaka ulaka lo thank you ngiyabonga 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 ngomo ngiyabonga sebo zam ngiyabonga jonga thank you siyahlupheka sicela amazwi namazwi ngendaba yabo abantu bezanuphela ukukhohlisa abantu kwabakwaziyo bengakhulumeki nizobe khuluma amanga intsha igcwele ekhaya kayisebenzi lutho kwakulamisebenzi kambe indaba bengazweli abantwana bezimbabwe balungisa ilizwe babheke ukutshontsha izimali abantu bezanuphela babonakala ebulentini bethu tshamisa kabulawa kodwa kababotshwa uJob Skhala wawabotshelwa into efana nale bona abayiququzelayo kodwa kwababotshwa ngoba amapholisa ngabezana ojaji ngabezana kambe kuzaze kube nini bantu bezimbabwe sihlezi sikhangele ukuthi zanuPF kayenzi kahle asivumeni ukuthi zanuPF ayisiphathe kuhle abantwana bafundile abantwana babanamisebenzi baqamele izetifiketi ngoba imisebenzi ingekho besuka ezweni ezimbabwe besizwe besiya kwamanye amazwe besiyahluphe kanjalo kwamanye amazwe abanye bayathaywa abanye bayenziwani kwamanye amazwe siyakubona kusenza ilizwe lakithi kalinamahloni umongameli wethu akabi namahloni wokuzwela abantwana bakhe begcwele ilizwe lonke behlupheka kangaka yena ngoba ezibona yena ezidlela kahle bengahlupheki benza abakufunayo ebantwini kodwa lizasilifike ilanga benza kanjalo uNebukadnezari kodwa babonakala sebehleli egangeni besidlala izinyamazane ngokuba isikhathi sasesifikile lisiyeza esabo isikhathi luyeza usuku lwabo ngoba kabasizweli ngoba abalandi abalathi kodwa bafuna ukuba sefuthi bafuna Thank you.
Big Naza sithi ke lala ngokuthula mampintsha yena obhubhe ngomgqibelo. Kwezemelika sebehlala emazweni bathi lanxa indingeko zokudakazelela ilanga lekhisimusi ezifana lokudla lempahla entsha kutholakala lula, ilanga lekhisimusi emazweni liduma. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leNew York, umnumzana Busani Ntini, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Umehluko ukhona kakhulu babagande, ikakhulu singathi siyakhangelisisa indlela ikhisimusi yayiyo sisakhula sasengabafana. Kwakusiba lilanga lokucelebrate, lizavuka letshaya ibreakfast elamabhanzi lento yonke enhle, lihambe echurchi liphenduke litshaya ibrunch, libhode imizi lemizi yezihlobo lizikholise lunch. Kuzakuyilanchi, then after lunch kutshaya zengido lani lani lani. Kube lilanga nje elihle elibusisekile kakhulu. Kodwa lapha eMelika ilanga lelekhisimusi liba too commercialized, lilanga lokuthi abantu bafuna ukuthenga izinto ezithize. Abantu batshona belayinile ezitolo befuna ukuthenga izinto, akufanani lalokhu esasikwenza ekhaya. Kodwa ngiyananzelela njalo ukuthi lakho ekhaya khathesi ikhisimusi afani lakudala, abantu sabathatha imikhuba yakwamanye amazwe. Kodwa hayi, ayifanani ngisho namhlanje. Ikhisimusi yekhaya ilokukholisa okukhona. Lapha eMelika nje okuqathekileyo ukuthi livuke litshintshane nama-gifts, then lisuke lapha liyekudla idina ilunch kumbe idina. Abanye siyahlangana singabangani, kodwa abanye liyasenzela nje lodwa ikakhulu isikhathi sekhona. So hayi, ngaphe emazweni ikhisimusi ingani i-commercialize kakhulu, ayifanani nalokho ekhaya.
Lapha eMelika baningi kakhulu yini abalinanzayo kumbe balutshwana?
No, abantu baningi abacelebrate ikhisimusi, kodwa beyicelebrate for ama-different reasons. Bakhona amaKristu acelebrate-ayo bekwazi ukuthi ilanga lokuzalwa kukaJesu. Then kube khona abasebenzayo nje ukuthi hayi holiday njalo, bebekhona nje abanye abezezinye izinkolo bakuthatha labo ngenye indlela. Kodwa ikhisimusi lapha eyacelebrethwa sewazibele umuntu wonke uyamelela lokho kuthiwa yi-White Christmas, kulo Santa Claus omelelwayo okuthiwa uvela khona le eNorth Pole ezokupha abantu ama-gift iros and ichini lapho okomlilo khona. So iyacelebrethwa lapha ngobuningi babo. Kodwa njengoba ngitshilo phambilini ukuthi i-commercialized into yakhona, usanta kumele alethe izipho okutshoyo ukuthi kumele abantu begijime bethenga ezitolo, kufihlwe izimpahla, kuzivulelwa abantwana ekuseni ngakufake ngaphansi kwe-Christmas tree. So ngapha isuka ikhisimusi yakhona kube lokuthengelana izinto kakhulu ngesikhathi sekhisimusi.
Umnumzana Busani Ntini, isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leNew York ngapha kwele Melika. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje, ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. ilanga lekhisimusi elalonyaka belindikindiki ngenxa yokuvalwa kwamanzi lamandla kagetsi ngapha iningi likhala ngokuthi alilamsebenzi. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala emazweni zithi lanxa indingeko zokuthi zithakazelele ilanga lekhisimusi bezikhona, udubo ukuthi leli langa emazweni liduma. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.